Eminyakeni emibili edluleyo abantu eZimbabwe baphakame njengesavunguzane belubhekisa eNglandi besiyafuna umsebenzi. Abaqhatshi abaningi bebebhatalisa imali ezisabekayo kulabo abafuna ukuya kulelo lizwe okwenza abaningi babanjwe ngamandla okuthengisa izifuyo, imota lezindlu ukuthi bathole imali yokubhadala laba bantu abaqhatshayo. Uvayelo moyo ngomunye obabhadala inkulungwane ezithile zama-pounds ukuthi afinyelele ukuya eNglandi.
Ngababhadala 5,500 pounds. Ukuthi bangilungisele sponsor ngafika ngasebenza kodwa babethatha half of umholo wami bethi agency fee kathi sakusela msebenzi and ngisebenza ama-hours amalutshwana ngikhonde ukubhadala i-rent ngisiza la umama wathengisa e-two room house ephumula and I don't know ngizayenzani even if I go back home.
Unkosazana Thabile Mabhena uthi babuhlungu ngento abayenzwa ngama-agency.
Umuntu akutshele ngokuthi akala ama-hours. Wena ku-contract kuyabe kubhaliwe ukuthi kumele usebenze amahola ayi-40. Umuntu adlale ngawe engakunikezi ama-hours amaningi. Indaba edabukisa inhliziyo ngoba abantu bahlukumezekile.
Omunye ole agency yakhe yokuqhatsha izisebenzi edolobheni lelizwe unkosikazi Phathi Hadebe uthi abanye bakhe bayona.
Mina ngingomunye wabaphathi ngaletha abantu. I'm sorry to say mina kunzima kimi ngoba abanye uyambona umuntu uhluphekile ukuthi you are the only hope. Ngikhuluma nginje bakhona ababili abasemaphepheni ababoshiwe abaphuma kithi beletha abantu ngoba bengenamsebenzi. I-greediness abaningi bazadilikelwa litshele.
Omunye wabaqhathi umnumzana Sibusiso Mabuza we-Crystal Care edolobheni le-London uzonde kakhulu ngokwenziwa ngamanye ama-recruitment agencies.
Etheleni umuntu ukuthi ezodubeka kanje ngoba ufuna ukuthatha imali e-home office lapha ukulokhu udlalisa ilokhu zenu uthatha imali futhi ebantwini bona laba basekhaya bekubhadala bo-5,000 ukuthi azohlala esitradeni umntana abantu engasebenzi. Akulunganga lokho. Kathe selisibonisele thina senza izinto kuhle. Selisibonisele. Kubi.
Umnumzana Thamsanqa Mpofu weBradford uthi abanye babaqhatshi laba bagcwele inkohlakalo.
Abantu basekhaya bathatha abantwana ekhaya babalethe lapha kungelamsebenzi. Bababhadalisa izimali. Babagcwalise. Babanganikeza imisebenzi. Abantwana sebeze befuna ukubuyela emakhaya. Abantu bangkhona ngabantu abale-corruption. Sebethatha zezinto eziphuma emthethweni, sebemotshela abantu abaningi, abantu abanama-companies arana kahle. Ukhangela thina njengoba sinje siyathola ngolaa mali okuzalo, kodwa ngeke size silethe abantu uma imisebenzi ingekho.
Omela amalungelo oluntu njalo engu-Equality, Diversity and Inclusion Officer esebenzela idolobho le-Brighton, umnumzana Ndaba Ezinhle Gulu Sibanda uxwayisa abaseZimbabwe ukuthi baqaphele ogulva bebhilithane.
Abafowethu labodadewethu labantwabethu bechia inkinga zeZimbabwe and in so doing basuka ngezikwerede abanye sebesuke bathengisa izindlu abanye basuke bathengisa imizi abanye bathethe yonke the whole savings abalazo empilweni zabo balubhekisa ngangapha bekwazi ukuthi hayi ngizafika ngangapha ngisebenze gadalala ngikwanisa ukubhadala izikwerede zabantu. Ikuthi alibana liza kwenza la ama decision kaTheso okuquphuna izimuli lisiza ngapha lidingisise liphenyisise lenze lokho abakubiza ngesilungu bathi bona i-due diligence.
Unkosazana Sihle Dube liqothe elisebenzela edorobheni le-Manchester uthi labo abangasela msebenzi bayakhona ukudinga eminye imisebenzi kwezinye indawo behlukane lama-recruitment agencies abo.
Bengahlala bengayenzi lutho. I-home office eventually iyakhansila ama-visa abo and kagcina bebuyele ekhaya. So what they can do is khona lapha e-UK akhona ama agency ama i-role yangkhona abatshintsha kiyo engasiyo le eku-list emsebenzi edingakala e-UK they have to again to update i-home office budget hayi nasesifuna ukutshintsha from i-role lay to i-role lay.
Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele-Bhilithane i-home office yalile ukhuluma le-Studio 7 kodwa bathe bazabopha bonke bephula umthetho. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization yatshela le-Bhilithane ukuthi lingasaqhatshi izisebenzi ezivela eZimbabwe lamanye amazwe ukuze lilondoloze ezempilakahle kulelo. Okwamanje kumnyama phambili kumnyama emuva kuzalwane zeZimbabwe ezifuna ukuyasebenza kwelebhilithane. Ngimana yesitudio 7 igama lamuyezi Jesus Banda.